Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesihlanu mhla ka 2 kuNtulikazi 2021 igama ngontungamile inkomo nanzi ezihamba phambili
silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ingapi
kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo
siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo isezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumula south kodwa hathi iphumula south yonke
amanye amalokitshi akobulawayo asezaqeda iviki engelamanzi abasekeli bakaJacob Zuma bakhalise isibhamu emzini wakhe enkandla besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1357 belo mkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isishiyangalombili 1808 asebebanjwe lomkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51,221 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,537 kuthi abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezine 3,985 asebehlatshe eyakuqala bonke sebengu 782,698 asebehlatshe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 559,262 olwela amalungelo oluntu othi uJohne Fole esibhedlela sempilo kobulawayo kuthange waze wasuka engahlatshwanga umnumzana Tisen Bajila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele avule indawo eziningi ukuze kuhlatshwe abantu ngobunengi
kungolwesithathu ngelanga lokugcina lenyanga kaJuni uNhlangula ngisukumile labanye abangani bami sabangu-4 sathi ake siyeni hlatshwa ijekiseni lele lokwenqabela ukumemetheka kwengculaza yecorona besivele singabantu abakukholelwayo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe kodwa ngesizathu sokuthi ithe ivuya le ijekiseni bekuthwe ngeyabantu abasebenza lokho okuthiwa yi-frontline work sazikhangela sazibona njengabantu abangekho ku-frontline work savumela ukuthi abaku-frontline work baqale bayehlatshwe yikho ke khathesi besilokukholwa ukuthi hayi sokuvulelwe wonke umphakathi sezwa ukuthi kulezi ndawo esezibekwe nguhulumende ukuthi abantu bengahlatshwa khona kuvike eliphelileyo abanye siyabe sincedisana ngolwazi bebese central kumbe kuthiwa i-United Bulawayo Hospital UPH behlulekile labo ukuthi bangene ngesikhathi bathethe isikhathi eside belindile ukuthi bahlatshwe thina ke besisempilo fike kuseni sibili u8 engakachayi lakho bekungakavulwa bebevele abantu sebengale kwe 200 abakade bengaphambi kwethu. Sazama ukuthi sifole lati khonapho ukwaze kwadlula imini enkulu u 12 kwathi sokusemini ezwayo ngabo 1 sokusiyalanda u 2. Sabona ukuthi njengokuba sesiku curfew sokuvalwa masinya kuza kuba nzima ukuthi sibuyele ngasemakhaya ngenani labantu akade bephambili kwethu. Kwathi sokusiya chaya ke u 2 sasuka sabuyele emakhaya.
Lisuka lapha liza kuya ngapi labangane bakho ukuze lithole lomjofu?
Silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ngapi. Sisazobhoda njalo ke sizame UPH, sizame futhi lasengutsheni. Kodwa ijekiseni ikhona kuze lezi zibhedlela, kodwa abantu bayayandela. Uhulumendu bengakwenza kube lula aluba ubengayenza khona kuyani kwakukhona kuqala kusayenziwa ukuthiwa ngeyama frontline workers. Ijackson Lake ibe khona ezibhedlela ezisebantwini kumbe ngithe emakliniki asemphakathini. Ike yaba khona eklinika eluveve, eklinika ePhelandaba, eklinika eNkulumane lendaweni ezijiyejiyeneyo. Aluba uhulumende uyavisela kube njalo, isixhobexhobe lesi sisibona izolo empilo singanyamalala.
Umnumzana Disen Pajila ulwela amalungelo kaZulu. Uhulumende yena uthi yeza imijovo eminengi ayithenge kwele China, njalo ukhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa. Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Lolu dubo lubikwa lubhahe kakhulu emahatshula kanye lengxenye ephumula. Umasipala wazise ngeviki edluleyo ukuthi ezinye indawo zaleli dolobho zizaswela amanzi okwamalanga amathathu kusukela ngolwesithathu ngoba kulungiswa impompi zamanzi. Kodwa ezinye indawo ziqale ukuswela amanzi ngempela sonto. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo isezilohlupho lokuduba zithola amanzi, ikakhulu indawo esizizwayo iPhumla South, kodwa hathi iPhumla South yonke. Siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi, njalo amanye amanzi kuthiwa ayabuya abuya nyamalale. Njalo silazo ezindawo ezinyabo womzilikazi ngapha siza kule ndawo ezihlupho olufana nayo oQueen's Park, kube lohlupho olufana nayo. Besithola leyo mbiko kuma structures ethu akhona ngale ukuthi amanzi ayahamba yahlale sibilize suke engekho. So ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uqhubeka kusiba yilesi abantu bengela amanzi.
Siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili, kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili. Kungakubangelwa yini lokhu?
Well, izizathu zingabe ziningi, kodwa esinye sikunanzelela sikuthola kula ma-base pipe. Ama-base pipe akhanya ayandile kakhulu, asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini, but engxenye ukuthi ama-pipes akhona asemadala. So kungaba le-base pipe kubangela uhlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo eziningi bezama ukulungisa khonapho. Sebelungisile futhi after a few days wathiwa sokutshayile phose ngolunye uhlupho oluba khona. Kodwa olunye oluya silizwe likhulunywa ngalo kuyena lincaka kwesikhathi kungihamba amagetsi kuzigaba zenezi lapho kufanele kuponshe khona amanzi kuba lolu hlupho. Kodwa ke olunye uhlupho esiphumula South asilaqinisa ukuthi kanti kungani, ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside. Engxenye sokuthi ngomanjinela becouncil ababoni kanti into le bengayilungisa njani, ngoba iphumula South sibe lendawo ezihluphayo okuthi lanxa amanzi ekhona abuya buya nyamalala. And uthole ukuthi uhamba noma wanani ungathole ukuthi ubone kulezindlu ezilamanzi uchaphe nje khona phe engxenye izitrit ezimbili ezidathu uzwa lezo kulezindlu ezingazibela amanzi. So ke uhlupho lwakhona singabona ngokubona kwethu letingi ukuthi engxenye kulungiswa amapipe akhona ukuze tahambelane kuhle ukuthi xa inika amanzi anganika abanye ancitha abanye. So ngokunye engxenye ungayobala khona ukufaka i-council lama engineers babona ukuba kulungiswa ngoba kule ngosi ebantwini.
Njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe-COVID-19, ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na?
Isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esilengozi esobhubhane lwe-COVID-19. Njengoba ezinye iziqondiso izilayizo ezilethwayo yi-World Health Organization, the Minister of Education, the Minister of Health, ikuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla, kube le hygiene ephakemeyo, abantu bahlale behlanzekile, izindlu zabo zihlanzekile, lawo behlanzekile yabo imizimba. Kodwa-ke nxa sokusiba lo hlupho lwamanzi lolu, abantu bengasathola amanzi, kungathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phosele umkhuhlane unganqandeki kuhle, uqhubeka umemetheka nje okungathi nje kulezi suku uhlubhedu. Kodwa singasakhulumphela ngobhubhane, ziningi izifo ezile ngozi ngakungela manzi, okholera bangaba leyo bangasihlasela futhi lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umasipala waleli dolobho yena wethule umbiko esithi uphezu kwalo lolu daba. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma yena owake waba ngumongameli wele South Africa abangena kumakhulu babikwa belokhe bebuthene emzini wakhe eNkandla. Umsakazo we-SABC ubika ukubana abanye babantu laba badubule isibhamu emoyeni izolo befunga besithi kabasoze bavume ukuthi umnumzana Zuma ayepika ngemva kokugwetshelwa ukudonsa umnyaka olenyanga ezimbili ejele. UZuma udliwe ngecala lokweyisa inkantolo ye-Constitutional Court, yona ethe kumele abe sezinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe kusiyafika ngesonto. Sixoxile ucubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Singakhangela ukuthi izinyanga ezidlulile nje leminyaka le edlulileyo vele indlela uZuma kade iphithwe ngayo bekusitshengisela ukuthi kukhona okuzaba khona okukhulu. Lokho sokusenzakala kungabe kuyikuqala kwakhona, and futhi sibonile kumaviki adlulileyo umongameli we-ANC onguye ngumongameli welizwe uCyril Ramaphosa esithi yena iqembu lomkhonto wesizwe kuselaqeda umlando walo wokulwela ilizwe ngezinye indlela, akusela sidingo sokuthi liqhubeke liziphatha ngendlela eliyiyo yona esesenze singathi ngesilungu is to disband them. Uyabona ukuthi khona kuyana kusitshengisela ukuthi vele ukhophe lukhona lulempande lugxilile kakhulu. So akumangaliso kwenzakalayo, yikho ubona nje isimo sangona sinjiyana Nkomo.
So kulokufuthelana okukhulu kwele South Africa phezu kodaba lolu okwesatshelwa ukuthi kulakho ukuphehla udlakela, ubona kungaba lodlame yini?
Into le evele sibanjwe ngayo engibona ngazani ibanjwe ngendlela embi kakhulu, singathi ngesilungu kuba careless. Eqinisweni kungenzeka ukuthi kube lodlakela entweni le, kungenzeka sibule ukuthi into le ihlulu ilizwe laseSouth Africa kakhulu, ngoba vele lona ilizwe laseSouth Africa lilokheli lemthonselanyana yabantu abami labelungu abalokhe bengazwisisi ukuthi isimo somuntu omnyama sinjani. Kwesokubuya abantu abamnyama abaningi asebeqalisa ukubona ukuthi isimo sabo sinje sifuna ukuguqulwa ngayiphi indlela. Ngikhuluma kunje ungakhangela abaningi abantu abasekela uZuma bathi bona uZuma ungomunye wenkokheli ze-ANC ozamileyo ngazo zonke indlela ukumela uZulu omnyama jikelele, uZulu onsundu jikelele. Khona kuyana i-ANC kuyayidivida, kuyalidivida futhi lelizwe. Kungabangela ukuthi nxa kungaqhubeka ngaleyo ndlela kungaba lodlakela e-South Africa. Isimo esikhona sikhomba udlakela. Asethembe Nkomo ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaphela, njalo lokuthi singathi ngesilungu ama-leaders wonke nje azathi they find each other and they come back to their senses. Nxa bengakwenzanga khonoku kungenzeka sithi kube lodlakela. Asithi uZuma angene ejele, angimboni lalapho esesejele into yonke le iqhubeka nje kuthulwe kunjalo akhohlakala, angiboni kusenzeka lokho.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Umanyano we-African Union wethule umbiko izolo usola udlakela olwenzakalayo eSwatini okulilizwe ebelisaziwa ngokuthi iSwaziland njalo usithi uhulumende kanye lalabo abatshengiselayo kumele bekhulumisane. Umbiko lo uza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele People's United Democratic Movement lisithi amasotsha lamapholisa kulelo lizwe asebulele abantu abangamachumi amane ekade betshengisela besola umbuso wenkosi uMswati ngokubika kwe-AFP. Ele South Africa lele pilitane lawa sesole uhulumende kaMswati ngalolu dlakela. Kodwa yena uhulumende uthi abatshengiselayo laba badiliza impahla yabanikazi. Seli kubonile na ukusemaphepha endabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi igama lepolisa eligcotshe ibhasi yezuko lafa kobulawayo izolo kuroadblock ebikuKami Road ngoConstable Parity Makaitei eKarimazondo. Inkundla yesayithi yona ithi inkantolo isilaye usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga kanye lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ukuthi bahlawule owesilisa lomkakhe umnumzana Kenan Machato losipetangani imali edlula i-$10,000 phezu kokuhlukuluzwa kwabo ngama polisa ngo 2019. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ma Studio 7, salibonani nonke nibasakaza Studio 7. Ngithi inkosi mayibe nani ukuthula makube yini. Ngiyabonga nami okhulumayo ngufamona ungwenya ngapha emasouth ekezi eward 5 kobhewula ngaphasi kukakhansel omadala boyindebele. Ngithi hayi mina ngiyaphila, into engikhala ngayo nje bantu bakithi sikhala ngokuthi izithupha ziyazihlupha lamabhebhi asihlupha. Manje masiya ema-ofisini bathi bona asibuye lamabhebhi, amadedi angazi ukuthi abantu abafa ngesikhathi sebhalagwe amadeda akhona atholakala ngaphi. Sicela uncedo khonapho ukwenzela ukuthi nathi sinjengezizalwane lakhona pezimbabwe sikwazi ukuthi siphile phele emakhaya sile mfanelo zethu. Ndalo ake mbonge okunye lapha ngizwa kuthiwa bayabhalisa nabo labo kuthiwa yimjibha. Hayi, senzile lapho kubhaliswa khona lapha ekliniki yakobhewula mhlaka-23. Hayi, ngiyabonga nebhi nami zake ngithole isinkwanyana nke ngihlanganise letiye. Hayi, ngiyabonga ma-Studio 7 umsebenzi olwezayo, ngiyabonga kakhulu. Inkosi busise, amen.
Studio 7 linjani basakazi nabalaleli. Hi, kunento ixakayo lapha. Abantu bakithi kanti kutheni bantu bakithi singavuki? Asivukeni bantu bakithi, sivukeni sibambaneni sibe imbumba, sibe munye sikhulumeni ngezwe eliyi-1. Sihlukaneni bantu bakithi nabantu beMpumalanga. Kuyophelelaphi lokho esikhala ngabantu baseMpumalanga ukuthi yamashona lokhu sokhala kuze kube nini? Kutheni singasukumi? Yini inkinga yenza umuntu abantu bangasukumi? Sizohlala sikhala ngento eyi-1, kodwa uNkulunkulu usinikezile ingqondo esifana nezabo, usinikezile yonke into efana neyabo. Kuhlula kuphi ukuthi abantu basukume bame bayekukhala bayekukomplaina? Kudala sakomplaina, siyabona kulanto abafuna ukusilungisela yona. Omunye nangu okuthiwa ngo-Obetcourt ugudi uzikhulumela uziyela le, kuyabonisa ukuthi ukhuluma lokhu akuthunyiweyo. So wena uzothi ngubani ozothi hayi kuzolunga? Kabonisa ukuthi akulanto elungayo ngemva kweminyaka eyi-40.
Salibona ni Studio 7 namuhle ngiyalibingelela lonke nje basakazi baka Studio 7 okhona lapha ngilombuzo ukuthi kanti kungani umonzo rena ebangisana esiba against sonke isikhathi the NDC Alliance kutsha ngireka zange waba umuntu olegama ekuthiwa NDC Alliance kwaba iMDCT bakontesta beku-MDCT okwamanje sekutheni efuna ukudisturba nje okusalayo thina umuntu esimfunayo siyamazi yena siyambona ukuthi umthengisi nje ozama ukuthi esithengise ngiyabonga ngingabi mude uPeter ePlumtree sigabeni sempandeni ngiyabonga
Ningani lonke basakazi beStudio 7 ngithanda ukubingelela ubaba uNtunyamile Inkomo lo Dr. Sgande wonke nje abasebenza kuStudio 7 ngithanda ukubingelela basakazi elisinike sinikeza indaba ezinandi ngithanda ukubingelela sonke sizo sakithi sakomthakazi abantu bakithi basemva komthakazi bavule kamehlo bakithi abachiyane lezi zinto zasempumalanga abachiya lezi zinto zasesishoneni njengamanje babhizi ngamaphathi esishoneni bayekela ukuchaza umqondiso obalwela ebusuku lemini njengamanje igugurandi yabachaya abaqeda uMandebele. Mandebele linjani elingezwayo? Bonke abantwana babalekile bangaphandle kwamazwe bacele kubo South Africa kanye nakubo Botswana. Bathi alikubone. Njengamanje amashana asethethe umhlaba wena. Bantu basemathebeni ndivulekane amehlo Mandebele. Njengamanje libhizi ngochamisa. Libhizi ngochamisa. Uchamisa into one phela. Uchamisa into eyi-one lo mnangakho. Akekho umntwana wakwalwa loyise Mandebele. Vulekani ingqondo Mandebele. Ngiyabonga igama langubheka impilo nyani.
Angibingelele kunguli yeStudio 7 kubafundi bezindaba kubalaleli nazo zonke izinhlaka zesigungu esiphezulu zaseStudio 7 ngithi philani nami ngiphile libahle enkosini ngilombono wami othile ukuthi ngempela yebo kufanele izano lapha nasikhiphe embusweni ukuze sithole mhlambe noma ngubani asisakhethile ozakhipha nje igameli dizani kuphawa ngoba uma ngikhangele ukuthi amaqembu lawa aphikisayo lawo engabi ngothathekile ngoba ngicabanga ukuthi lapha ngesikhathi kukhitshwa umgabe bancedisa umnangagwa baselebrator lo mnangagwa ukukhiphe umgabe ngingakhumbula kulamaqembu thile ayihamba phambili impela eselebrator ukuthi umgabe uphumile kanti laphana babekhipha ungqondongqondo mhlambe umuntu owayephethe ilizwe noma lalithi eliphethe ngapha kuvuza kodwa wayephetha ukuthi kungabi lihlazo njengamanje indoda yayilobuhlakani obabuthile uma ngithi ngiyakhangela ngiqathanisa lo hulumeni okhona manje so engizathi mina umbono wami ngabe kwenzakala ukuthi amaqembu aphikisayo ahlangana amanyane ukuze abe imbumba akwanise ukuthi akhiphe izano embusweni kodwa abesa hamba one by one ngibona ngani ba kusase lokudlala mpela ngamadlwane kusafana lo muntu ochaya indlovu ngempama ngiyasithanda isikhalanga esithi sona le charity hila kwalichanya la chahlala umhangu kichi kangina mubibi isikhalanga sangakithi leso ongakuthi isikhwehle esesikhathele sangena ethangweni ngiyekuthi usibambile ngoba vele uthole isikhathele engizama ukuthi amaqembu la mancane akhathele vele ngizakhumbula insizwa engutswangirayi yazama kakhulu ongakuthi kwakufanele iwine ngalezo nsuku kodwa ke yehluleka kunjalo iwinile so engakuthi uma amaqembu lokho esabumbana ukuthi ngubani ozaphatha noma singangena singumanyano ngubani ozaphatha hayi abakaqalisa kusasemnyama kusase eli kusafana lokuthi impela ngu-grade 1 versus form 6 so ungangukuthi amaqembu abambane ekwanisa ukuthi anyikinye izano ngoba uma esasengamaqembu qembu fanisa lokuchaya indlovu ngempama ngibonge kakhulu mule Studio 7 ngiziphosa intambo ngingumathiya emachinge ePlumtree ngithi laphana kumtshana wami uLighton Moyo mfana unjani lapho umtshana lo mfana wakho uSpo laphana labo bukhosi labo kugcino labo Spo ngithi bafana bami thandani Studio 7 ukuze lezi news ezilohlosi Angibonge.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0302-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weBurkina Faso, uMnumzana Roche Kabore, usexotshe umphathintambo wezomvikela umsebenzi wazifaka yena kuleso sikhundla lanxa nje engumongameli. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo abamabandla aphikisayo kwele Tanzania bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze sihloniphe amalungelo kaZulu kabanzi. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yowake waba ngumongameli uMnumzana Donald Trump e-Trump Organization kanye lomgcini-ncebo wayo uMnumzana Allen Weisselberg betheswe icala lokungabhadali imithelo izolo okweminyaka elitshumi lanhlanu. Abatshutshisi bathi inhlanganiso le iyafihla imali engena ku-$1.7 million. Le nhlanganiso kanye lo-Weisselberg bayalilandula leli cala. UTrump yena wethule umbiko esithi lolu ludaba lokuhlukuluzwa nje kwenhlanganiso yakhe ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Ukuphula umthetho yikuphula umthetho regardless whether kule politics phakathi noma kula politics phakathi. So ay ngiyakholelwa ku judiciary system e-United States ukuthi udaba lolu bazolubhekisisa according to icala lakhona. Ukuthi wenziwe ukwenzile yini lokho uWeisselberg njengo CFO we-company ka-Trump or whether ba zama ukumngcolisa nje kuzovele kuphume ma licala lelithoniswa. Ngiyayizwa indaba abayishoyo esayidini ka-Trump ukuthi yi-witch hunt, ngoba esikhathini esiningi indaba esifana nalezi ziya ku-civil court, azivamisanga ukuthi ziye ku-criminal court. So I'm sure ukuthi mhlawumbe kukhona abakubonayo abachuchisayo okwenza babone kuyi-criminal case. So I think okufanele kwenziwe ukuthi kulandelwe umthetho. Sibona ukuthi udaba lolu luphetha kuphi. Ma kukuthi uWeisselberg le company ka-Trump bebesenza i-tax fraud, kuzocaca and then wonke umuntu, wonke umphakathi uzokwazi noma bekunjalo yinto abayenzileyo leyo, noma nje njengoba esho uTrump ukuthi i-political witch hunt.
Wena ngokubona kwakho ukungaba ngezombusazwe yini njengokutsho kukaTrump kumbe ikusebenza kwesandla somthetho?
Ngivumelana lawe kakhulu ukuthi ikusebenza kwesandla somthetho, and ma kuyukuthi uTrump ubona kungezombusazwe kuzovela, kuzocaca if i-judiciary ngenza umsebenzi wayo ukuthi kulecala noma kulacala. UTrump uyaziwa ukuthi umuntu obeyisigelekeqe kakhulu kusukela kudala, indlela abe handla ngakhona amakhampani akhe, even ukubhadala izikwelede, siyazi ukuthi ngumuntu obesebenzisa abantu then angasafuni ukubhadala, atshintshe intengo le ebifunwa umuntu wezomsebenzi ayehlise ukwenzela ukuthi angabhadali, then agcine ngumuntu osesiya emakhothi. Kulama court case amaningi kakhulu eNew York ngodaba lukaTrump ekubeni utreater abasebenzi or esingathi ngama-contractors kakubi, engababhadali. So udaba lolu, yes, obviously ngoba uTrump ubengumongameli before, obviously kuzokhanya ungathi kule politics phakathi, but ukusalayo ukuthi umthetho umthetho and umthetho kumele ulandelwe.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Amanye amalokichi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamanzi. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma baqhunse isiphamo emzini wakhe enkandla kwele South Africa besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele. Kwanele mthwakazi lekhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.